Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo kustudio 7 ngesonto mhla ka 15 kuMfumfu 2023 ngokhiphs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Hamas is a terrorist group. It's on the agenda to destroy the state of Israel and to murder Jews.
Ele Israel lilungiselela ukuhlasela iHamas eGaza Strip. Ele Melika City ubi kakhulu okusanda kwenzakala kwele Israel.
Akumelanga izini ngoba yena vele bazele bathatha izini labanikazi. Into ekhona kabakitele ilizwe kubanikazi bakhe. Bekitele iPalestine kuye ile iPalestine yezwele ikhona kudala.
Abakholo lesiMoslem bathi ele Israel yilo elihlokoza iHamas. Zalethulela ezabatha lezokholo lesiKristu. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ele Israel selilungiselele ukuhlasela eGaza Strip lapho eselitshele bonke abantu kwenye ingxenye yalendawo ukuba besuke ngoba lizangena ePalestine ngamandla amangalisayo ukwenzela ukubulala bonke abadlelana leHamas. Kodwa abokholo lesiMoslem bathi kumele ele Israel limise impi le ngoba kulakho ukuba ele Iran lamanye amazwe angenele empini le. Ibutho lakwele Israel selihlome laphelela lajama emngceleni weGaza Strip limelele ukunikwa imvumo umkhokheli wabo umnumzana Benjamin Netanyahu ukuba lihlasele iHamas. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abezindaba abeReuters babika ukuba sewubulewe abantu abafika phose inkulungwane ezintathu lengxenye 3400 eGaza, kuthi kwele Israel sebefika phose inkulungwane lengxenye 1400. Ele Melika selithume umnumzana Anthony Blinken ukuhlangothi kahulumende obona ngokudlelana lamanye amazwe ukuba ethekelele amanye amazwe abakholo lwesiMuslim akuqela ele Saudi Arabia, Egypt lamanye. UBlinken uthi kubi okwenziwe yiHamas kwele Israel.
Hamas is not representative of the Palestinian people or their legitimate aspirations for the future. Hamas is a terrorist group. Its only agenda is to destroy the state of Israel and to murder Jews. And it's important that the entire world see it as such.
Kwele Melika umongameli Joseph Biden laye uthi basekela ele Israel empini le. Kodwa uPrince Faisal bin Farhan okuhlangothi lukahulumende wakwele Saudi Arabia olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi kumele ele Israel limise impi le ngoba kulakho ukuthi kufe abantu abaningi empini le.
We need to work together to find a way out of the cycle of violence. This is something that we really, really need to focus on without a concerted effort to end this constant return to violence. It will always be the civilians that suffer first. It will always be civilians on both sides that end up paying the price.
Ele Zimbabwe lithi kumele ele Israel likhumisane umlotha leHamas ngoba impi le kayilunganga. Abakholo lwesiMoslem abahlala kwele Zimbabwe bathi ele Israel lilokhweba okwenza ukuba lihlaselwe iHamas. USheikh Balail Gwenzi ulombonolo.
Bengithi ngumoya omubi okufuna ukungenela abantu beGaza abazihlalele elizweni labo ngoba bona ale Israel yibo abathatha ilizwe labanikazi.
Ubona ngani pho kumele kwenziweni? Israel akumelanga ingene khona ngale.
Akumelanga ingene ngoba yena vele bazele bathatha ilizwe labanikazi. Into ekhona kabakitele ilizwe kubanikazi bakhe. Bekitele iPalestine kuye ile iPalestine yezwele ikhona kudala. Bona ma befuna ilizwe ma kuyukuthi bevumelana lakho babanike iphatha yavumela ne-United Nations bethatha iphathi yena leyamezwe liyaziwa United Nations ekunephe United Nations.
Kodwa kungenzakala khonokho?
Akabasele bavuma ngoba bona amajida bevele bengabantu ababehluleni ukulalela amaprofit abo. So akuyenzi ukuthi belalele kaphela.
Kuyini ongakutshela umhlaba wonke jikelele ngempile?
Hayi, mina into engayikhuluma ukuthi impi yinto embi kakhulu, ayiso into ejabulisayo, ayiso into ethokozisayo. Kodwa lokho okwenziwa ngama-Israyeli lokho kathesi, hayi, lo moya omubi sibili, kuqhathanisile lokho kungenziwa.
Sizwa kuthiwa ke i-Iran layo ithi nxa kungaqhubekela phambili iyagcina ingenele empini leyi, pho kuyaphumani khonapho?
Hayi, njalo sekuyi-foreign policy yabo njengelizwe, but esikhangele ukuhlalisana kwethu njengabantu sinafuna ukuthula kuphela ukuthi abantu behlalisane kuhle kungela kubandlululana kungela kukhethana ukuthi bana ngokholo luphi kumbe bana ngolimi luphi kumbe bana ngokuhlala ngaphi uvela ngaphi into eqakathekileyo ngokuthi abantu kumele bengathathelani amalungelo kumele bengathathelani umhlabathi.
Inhlanganiso ye-United Nations ithi abantu abedlula isigidi 1.3 million kabasela ndawo yokuhlala eGaza Strip kulandela ukubhomba okwenziwa ngele-Israyeli. Namhla idolobho lakobulawayo belithakazelela iminyaka engamathumi ayisitshiyagalombili 80 lapho okumenyezelwa khona ukuthi sokulidolobho elikhulu eZimbabwe. Bekulenkonzo yokuthakazelela usuku lolu kubandla lokholo le-Presbyterian Church. U-Ezra Jesus Banda usethulela lolo daba.
Umeya okobulawayo lamakhansela akhe kunye leziphathamandla zaleli dolobho bahlanganelela abazalwane baleli bandla okukhonza khona uColtard labahlali bakobulawayo bethandazela leli dolobho. Umnumzana David Coltard uthe leli dolobho belingananzwa okwesikhathi eside.
It has been neglected.
Into eziningi izititshi ziyadubuka, amanzi ayaswelakala, emgwaqile. Kulo msebenzi omkhulu okumele wenziwe la. Eyiseyiminyaka njengedolobho elikhulu.
Isikhulumeli sedolobho lakobulawayo unkosikazi Nessie Mpofu uchaza okuningi ngombuthano lo.
Namhlanje yilanga lokuthokozela ubulawayo lapha esiba ne 8 years as a city, ngoba ubulawayo as a city was declared on the 4th of November 1943. Every year ngo-4 November kumbe iSunday eduzane lo-4 November siyahamba lapha akhonza khona, sifike sikhonze njengabantu bakobulawayo. Sihamba lama-councillors ethu, sihambe lama-dignitaries, ama-stakeholders, sifike siyenze inkonzo labantu abavele bekhonza khonapho.
Usenator Molly Mpofu omele imandla le-ZANU-PF leli dolobho uthe kuqakathekile ukuthi abantu bonke babambane basekele inhlelo zakaColtard ukuze ubulawayo athuthuke.
Ibulawayo imele ibe clean, ibulawayo imele ibuyele ukuba yisithi. Kathesi asosithi inkomponi le, imele ibe clean. And they are liquid to report the cleaner with the Ibulawayo. So, Tina, we are packing Umea, Low Osibiza, who was listening to Vanya back. Vela will be party, Gabucholo, Cholo. Nakuan was there to Kumanan. Nakuan Omea and Kuman. So, we have to work together to shape the Ibulawayo ourselves with our mayor.
Joropo, Lagobla, Lazuan, Jesus Kotos and Kosi. Omunye wenzalo kaRobemula umntwana Peter Zwide Khumalo uchaza ngobulawayo.
Abelungu bathatha lesisigodlo bacanda imigqaqo lesisigodlo ngemikhonto yamaNdebele. Ngakho indawo yamaNdebele njalo izike ngamasiko amaNdebele. Bathe ngemva kwamachumi ayisiyangalombili yeminyaka edlulayo bathi leli dolobho selifanele lithuthuke libe phezulu libe kuzinga elingaphezulu kwamanye amadolobho amancane. Ngakho bamemezela ukuthi ibulawayo ngesilungu isiyisithi.
Kusenjalo amakhansila ukuthi wasexotshiwe kulandela ukubizwa kwawo ngumnumzana Sengezo Jabangu lawo ebekhona kulinkozo. Umsekeli kameya wakobulawayo ukhansila Donaldson Mabutho uthe bazaqhubeka besebenza inhlelo zikazulu kuphela kuze kulungise udaba lwabo.
Azisebenzi chisi. We continue to work ngapha kuma communities lapho esakhethwa khona, but for now sizoxoxisana ke nobukhokheli ukuthi ngezokuvela phezulu ngokuthi ke ku-disengagement ikuphi esiyabe sikwenza ikuphi esiyabe singakwenza. But ngibona ke kuyinto elungileyo to express our dissatisfaction.
Ukhansila Meli Moyo laye wakhitshwa kodwa uthi isizathu sokuthathelwa intambo zakhe kasazi.
I personally angeze ukuthi isizathu sokuthi sibizwe ngomuntu just an individual ukuthi sesirikhole kuhamba njani. Ngokuthi izakhamizi ezikawa-22 enkulumane zathemba umfana zathuma umfana ekhansili ebamele. And it is that mandate esikhera. So ngingazi ukuthi khona kuhamba njani, but ngifuthi kuwocace kuba forward ukuthi you see thina asivakatshanga ngokobulawayo. We're born by Bulawayo, raised by Bulawayo.
Idolobho lakobulawayo belisaziwa ngokuhlanzeka, ukuthula, amafektari lokuthunqa kwentuthu kodwa konke lokhu sokucitshile. OColtard uzalivusa na ngiyimele Studio 7 ngobulawayo. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Abezindaba abe-Reuters babika ukuthi iRussia liqhubekela phambili lihlasela amadolobho esabelweni seDonetsk. ELeSouth Africa selisuse abanye abakubutho abasebenzela kwele-Democratic Republic of Congo okuthiwa badlengula abesifazana. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Sikasizwe ezokholo lwesiKristu silontukwame lenkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontukwame lenkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ngesikhathi esedluleyo sihlangana zihlobo zenkosi ezithandekayo sakhuthazana ubana insuku zonke ukusaba amalanga sibongene isipho sokuphila ngobana siziphilisi thina siphiliswa ngulowo lamandla kulathi. Simbongeke uNkulunkulu ngaso isipho sokuphila okwanamhlanje. Ngizathi siqhubekele phambili encwadini esayibalayo kaJohane 11 uvesi ngu-21 kusiya ku-23. Kulabo abayikhuthayo ngizafunda nje ngokukhawuleza. Kuvesi 21 kufundeka kanje, wayesethi uMatha kuJesu, Nkosi, uma ubukhona umne wethu ungayingafanga. Vesi 22, kepha ngiyazi nakalokho ukuthi nokuba yini ongakucela uNkulunkulu, uNkulunkulu uzakunika khona. 23, uJesu wathi kuye, umne wenu uzakuvuka. Sigcine sikhuluma ngokuthi baningi abantu esingathatha uLazaro simfananise lemizi esihlala kuyo, ukuthi abantu bathi baphila kade vele kuphila inyama, umoya kawusekho, lemizi yabo baze bazigqashe ngayo ngenxa yokuthi ubuntu abusekho sokufana nje lokuthi bazihlalela enxiweni lwezikhova. Namhlanje ngithanda ukuthi ke siqhelise ingqondo zethu kuleli lizwi, ke sibone ukubana singakhangela ukuthi kambe lona ilizwe lakithi kumbe isigodi kumbe isiqinti kumbe idolobho labe sihlala khona kuyaphilwa yini. Baningi oMatha labo Maria esihlangana labo bekhala ngalokhu ngalokhu. Abantu bakhala ngazo zonke izinto, bakhala ngemisebenzi, bakhala ngalokhu langalokhu, baze bakhale langobuntu obukhangelelwe ukubana bube sebantwini. Yikho ke uMatha ethi kuJesu, aluba Jesu bukhona lelizwe lakithi ngabe kalisiko, ayisilo leli esilibona likho. Uthi uMatha, nxa uJesu ekhona izinto zonke ziyaqonda. Manje pho-ke udubo yikuthi lalabo okumele bakhangele izigodi leziqinti kanye lelizwe lakithi abanye lo Jesu lo kabamazi. Yikho ubona abanye balolunya balenhliziyo ezilukhuni. UMatha loMaria bakhumbula uJesu ngoba uJesu wayelothando, uJesu wayelozwelo, uJesu wayezwisisa ukuhlupheka lokudubeka kwabantu. Yikho ababizanga umpristi, ababizanga umbishopi, ababizanga kumbe omkhulu webandla thize, babiza uJesu uqobo lwakhe ngobana uJesu luthando, uJesu uyazwela, uJesu uyanakekela. Kanti-ke bakhona-ke abantu okumele ukuthi ngabe yiba benza zona lezo zinto emphakathini bazehlulekela ngobana lo Jesu esikhuluma ngaye vele kabamazi. Bathi-ke kwesinye isikhathi baze bathelela abantu ulaka lokungahlaliseki, uzwe bekhuluma izinto ezaziwayo ezisobala ukubana kayisizo zinto eziphilisa abantu. Inhliziyo zabo kazilathando, zomile, ilizwe lakithi lonakele, izinto azihambi kuhle. Kubuhlungu ukulalela lokuzwa inkulumo eziphuma emlonyeni yabanye abantu, abanye kumele babe ngabakhulu belizwe, abakhokheli, kodwa kabalazwelo inxebo beziphilisa bekholisa kabalalo uthando lokufisela uLazaro ukubana bavuke baphile labo. Asiceleni izinto ezizasiphilisa, asiceleni izinto ezatshengiswa ukubana siyisizwe esimesabayo uNkulunkulu, labo abangamesabiyo wokoyo. Asikhulekeni Baba, sikhulekela labo abasiphetheyo ukubana babe lothando, bavuse lalabo asebephila emanxiweni. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ke ukuthi uDaboga Ncube usiphatheleni kwezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama nguDaboga Ncube. Namuhla sicoxa lomnumzana Mthabisi Ngwenya ofundisa abantwana labantu abadala abangezwayo endlebeni i-sign language echolocho. Ulephupho lokuqala isikolo esiphathisa abangezwayo endlebeni laba. UNgwenya usebenza esibhedlela seCholocho District Hospital ephathisa abantu abalobugoga obuchiyeneyo.
Indawo leyi yindawo esemakhaya, so isemakhaya inje akula school of sign language even izikolo civilizini zamaprimary. So engikwenzayo ngiya-identify abantwana abadinga i-sign language emakhaya. Ngingaba-identify ke sengi kisi ukuthi ngibe le program labo, kodwa bakhona abanye esingike ngaqalisa vele ukuba trainer i-sign language. Sengathola isikhathi ngibe labo ngiba training, lokho ngikhipha lana ama homegrown signs ngifaka ama national signs akustandard.
Cholosho lapha banengini abantu abangezwa endlebeni?
Ye, abantu bakhona banengi, bachaphakele nje ngecholocho yonke. So okuluhlupho ukuthi i-database yabo yonke ube layo kawani, ngoba bagcwele indawo eziningi and of late bekungela muntu vele olendaba kangako lokuba kunanzelela abantu laba echolocho.
Kuyini okukwenza ukuthi ube lo mfutho wokuthi ube uzinikele emsebenzini wokuthi uphathise abantu abangezwa endlebeni la?
Okwangenza ngaba lo mfutho wokuthi sibili ngiyefunda ukukhuluma ulimi lwabo ukuthi mina ngisebenza vele ku-Ministry of Health ku-Department of Rehabilitation esikhangela khona abantu abagogekileyo, ugoga bonke ngobuchiyana. So ngananzelela ukuthi emsebenzini bonke laba abanye ugoga obuchiyeneyo siba lendlela yokubancedisa, kungaba yikube lula ukuthi bebe ngcono kumbe ukubadingela into zokusebenzisa lokho esidinga ama-assistive devices. Kodwa nxa sekubuya kulaba abangezwayo endlebeni akula lutho esibenzelana sekhomba ukubakhangela nje kuphela sisele kokwenza. So khona lokho yikho okwangenza ukuthi ngibe le ntshukuntshu yokuthi ngiyefunda lololu limi lwabo ukuze ngingenelise ukuthi ngibancedise.
Kungavuma kuhle kuhle iphupho lakho ngelokuthi ube usenza njani?
Nxa kungavuma kuhle iphupho lami lona ngelokuthi echolocho lapha kube lesikolo esizabe sifundisa bona laba bantu ulimi lololo lwe-sign language. And siyabe sikhangela isikolo lesi singafundisi bona kuphela, kodwa labantu abahlala labo emakhaya sibafundise. Then singabafundisi ulimi lwabo, sifundise labantu emakhaya ulimi. Isikolo lesi siphinde sikwanise ukuthi sibafundise imisebenzi yezandla. So yikho engikukhangeleleyo nxa kungabe uhambe kuhle.
Abantu laba abangezwayo endlebeni sikhangela ikakhulu emakhaya, ubona bengani bayabandlululwa na kumbe bayamukelwa ngabazali kwesinye isikhathi ngabantu nje abasendaweni?
Angeke ngisho ukuthi bayabandlululwa, ngoba nxa bekhona abantu babe belawo nje esigabeni ababaninela khatshana, kodwa kababaniki ithuba elilinganayo lalaba abanye. Amathuba wonke nje sesibala izindawo okuya ezikolo lawo kusebenza nje, kabathole amathuba alinganayo. Abantu babe bekwazi nje ukuthi hayi laphana kulobani. Nxa bethe bamnanzelela zathola ukuthi ngakhulakhula mbijani ngengongumfana sesebisinkulu, kodwa wayabe engaphiwanga amathuba okuthi afunde laye njengabo bonke abanye.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loMthabisi Ngwenya ofundisa abangezwayo endlebeni i-sign language echolocho. UMthabisi usebenzela esibhedlela seCholocho District Hospital, kodwa uphathisa abangezwayo endlebeni nxa engekho emsebenzini. asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki esayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga kakhulu ke Tabo Kancube, ube lobusuku obuhle. Wezemidlalo intethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seCastellaga Premier Soccer League.
Iqembu leHighlanders libe ngujiki lobhanqa 0-0 leqembu elihlezi emsileni leCranbourn Bullets namhla enkundleni eBarber Fields. Limpumela itsho ukuba ibhoso isitshiwa ngemiklomelo eyi-9-2 liqembu elihlezi phezu kwengalane lenkezi Platinum Stars, lona ele miklomelo ngamashumi amahlanu lane 54 kusithi leHighlanders le miklomelo ngamashumi amane lesithupha 46. Iqembu leHighlanders likhuthe lombekwa namuhla njalo okhuthileyo nguNozinti Ariel Sibanda ngehlandlala kuqala lomdlalo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leCapes United litshayele Shesham nge-1-0 ngaseNational Sports Stadium, kuthi eleTriangle linqobe leHwange nge-1-0 ngaseKipo. Iqembu leCapes United likhuphukela adlala endaweni yeChumi le miklomelo ngamachumi amathathu lantathu ngokunqoba elikwenze namhla, okuyimpumelelo ethuthukisa amathuba lokusinda ekugunyulweni kwisigaba saphezulu ekupheleni kwemidlalo yalonyaka. Kusenjalo iqembu labesifazane elimela ilizwe leMalawi yilo eliphakamise inkezo yeCOSAFA ngemva kokunqoba elikwenzele Zambia nge-2-1 namhla emini. Iqembu leMozambique yilo eliphutshe lisendaweni yesithathu ngemva kokunqoba elikwenzele Zimbabwe nge-2-0. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo uJoy Luphahla owayengumdlali weqembu labesilisa elimela ilizwe elama-Warriors uthi baningi abadlali abalaziyo ibhola emaphandleni kodwa kabaphiwa amathuba. UJoseph Njanji usipha njalo lolu daba.
Luphahla uthi baningi abadlali abangatholakala emaphandleni nxa kungaqhutshwa inhlelo zokubadinga emaphandleni, kuphinde njalo kube labaqeqetshi abalesibindi sokusebenza labo.
I think emakhaya hlale feliningi kakhulu ikuthi nje kuphela asiziniki isikhathi sokuthi siphume phandle. So I think ma kungayenzwa more clinics ema we can find a lot of amogens abantu abangepopulist abaza kuya lapha bekunikeze something. I'm sure ukuthi 1 or 2 players of course are estimated, but yena lo uyabe khona yovota lapha, we can polish this down by name kakhulu. Baningi kakhulu bafuna nje ukuthi i-opportunity. Thina sabalelaki lati ukuthi kulo muntu wayezidlulela yena ama-opportunities abuya njani.
Uluphahla ubonwe ngumdlali oludumo osengumqeqetshi uMadinda Ndlovu edlala kibo ekhaya eCholocho, njalo ngemva kwalokho ucinise kuye kobulawayo wazodlalela amaqembu abalisa ele Coragated leZimbabwe Saints kanye lele Highlanders phambilini kokuthi ayedlala elizweni leCyprus. Uthi kuqakathekile ukuba abaqeqetshi kanye labalandeli babekezelele abadlali labo ababe bethethwe emaphandleni.
I patience. That depends. Patience also. And you have one like a city wide lenders like Bullet Post Night, Bullet Machine, because bangatshela abantu bayipholisha bekhonapho ngoba ngapha abantu abalaphishezi kakhulu abantu ngokwabo bona ba of course bayabelokhu esithi kithi Luphahla kathi wayelingayingale ngabona umfane ikhezi laphana, and uyabona ma usiyathatha umfane lwana he needs time to be polished. Uyabona of course bakhona labantu abale-rare talent ungakhonsa umthatha efika ehlengeni, but labana bayaba befuna isikhathi. Isikhathi thina sisiphiwe, but at the end of the day aso excuse.
Uluphahla uthi umsebenzi wokuqeqetsha kawufuni amagwala, njalo udinga abaqeqetshi abangayisabi ukusolwa.
And I believe with the pressure brings out the best in a person. Ngoba kungaba lama critics ngihambe endlini and look at those critics ukuthi ziyangiyakha, ngoba abantu abaphoka ukucriticise bengafuni ukubuyakha. Amanye ama critics ayakha, amanye of course uyawubondayo lapha kunanto engayifunda. Sometimes senza ukuthi amanye ama critics ayakubuildize a man, especially siwufuna in football, ngoba if singasafundi from ama critics then you cannot grow as a person. But ipressure iningi kakhulu kwaHighlanders kodwa thina as coaches as leaders amela mistakes that abafana ukuthi that is under pressure.
Uluphahla uke wadlala njalo lakwele South Africa lapho adlalele khona iSuper Sport kanye lePlatinum Stars. Ekuphendukeni kwakhe eZimbabwe udlalele iHighlanders, iCapes United kanye leCholocho Football Club, kwathi ngemva kwalokho uqale ukuqeqetsha lokusebenza lamaqembu abalisa eleBotha Strikers, eleTel 1 kanye leGolden Eagles engakabuye liqembu leHighlanders. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kwezomculo lamhla lo Jays Marabini.
salibonani lonke lonke lengendawo ngendawo lapho likhona uJesus Maravin lo okhulumayo. Ngithanda ukuthi ngithi ngiyajabula kakhulu ngaleli thuba elitholileyo for the first time ukuthi khona ibhendi yami iyedlala ama-shows kwalaseNgilandi e-UK kuyona le inyanga ezayo eka-November wonke kuze kuye ukuthi ekuqaliseni kukadisemba sikhonale. Ngithanda ukubonga kakhulu ishanya i-events, ngibonge kakhulu Mr. Farai, ngibonge bonke abalandeli abathanda uJesus Maravin abenze kuze kufike leli thuba ukuthi ngithole ithuba elihle kangaka ukuthi ngiyedlala umculo wami omangalisayo phesheya kwezilwandle. So silamalungiselelo amahle kakhulu esiwenzayo, i-band is ready, wonke umuntu nje hayi sijabula kakhulu, sijabule kakhulu ngaleli thuba. Ngakho-ke hayi abantu ababuye bonke eLondon abaphelele khona kulama-shows esiwalandayo khona ngale, abantu abakhangele ebulenjini babuke babone ukuthi silani sibaphathele khona. So ngakho-ke hayi si-ready lapha njengebhendi. Bonke abantu nje hayi abahlale belungile lapho bethenga izicathulo ezintsha ukuze bagide kube mnandi kakhulu. Ngiyabonga kakhulu kubo bonke, kubo bonke abantu abonke befona, abanye bedinga amatikethi, abanye bekhuluma bebuza kakhulu ngoba kungokokuqala ukuthi khona upromoter waseZimbabwe athathe umculi kwelakithi ngapha emathebeleni lakobulawa. So silungiselela isho enkulu kakhulu, silabo Fred Gwala, silabo Aganyabinde, silabo Tsedi Malaika, kuzabe kumnandi kakhulu, wonke umuntu kaphelele khona kuyona linya ezayo kuzabe kumnandi kakhulu. Ngiyabonga Jesus Maravin one time.
Iminyaka isihambile bo, wena ungabuye ekhaya, nabuya ngicabanga na wena la ukhona, phela wena ulubambo lwa dina sofaslahlale, phela wena ulubambo lwa dina sofaslahlale.
Kuluke James Maravin sivufisela inhlanhla jakale ekhaya. Singaqhubi uhlelo lwethu lomhlanje othi sikhangele bese lazo. Ele Israel selilungiselela ukuhlasela iHamas eGaza Strip. Ele Melika sithi kubi kakhulu okusanda kwenzakala kwele Israel. Abakholelisi Muslim bathi ele Israel yilo elihlokoza iHamas. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lomhlanje. Oliver Lesa umthombo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.